Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 Mpandula 2022 ngugaino kumede Saidi endabeni zethu lamhlanje.
Sina lapha eAfrica all elections ungadliwa ukungadliwa sokuthwa khona bachontshila ama elections. There is no fair elections in Africa. You can singakhangela imali mazwe okatesi yazikhuluma ngeKenya.
Abebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, bathi sekuyisikhathi sokuthi kuqedwe udubo lwezehlakalo ezidalwa isimo sokufuthelana lodlakela oluba khona sikhathi sonke kuqhutshwa ukhetho.
Aluba umanisipala uyadinga i-supplement yezesa kube le standby yokuthi nxa kungela magetsi kube khona indlela okuzabontshwa ngayo amanzi.
Ukuhamba kwamagetsi eGwanda sekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zikhala ezimathonsi ngolunye udubo oludalwe yilesi simo olokuswelakala kwamanzi. Kuqhubekela phambili ukuhlukunyezwa kwabamabandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe, abanye betshaywa, abanye njalo bebotshwa ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla le-Citizens Coalition for Change bathi sekuyisikhathi sokuthi kuqedwe udubo lwezehlakalo ezidalwa isimo sokufuthelana lodlakela oluba khona sikhathi sonke kuqhutshwa ukhetho. Lokhu yikho okubangela ukuba impumela yalo icine ingasamukeleki. UMavis Gama osethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawula okusemthethweni ugwalo lokuhlela inguquko kwezokhetho elizweni oluthiwa Pre-Election Pact on Electoral Reforms Prepare ngumkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa emkhosini owenzelwe eCrystal Lodge eHarare. UMnumzana Chamisa uthi njengebandla sebediniwe yikungaqhutshwa kuhle kokhetho eZimbabwe okwenza impumela yalo ingemukeleki sikhathi sonke.
But you'd realize that since 1980,
lizathola ukuthi kaluzake luke khona ukhetho olungaphikisayo kwele Zimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980. Abantu kabakaze bakwazi ukukhetha inkokheli yabo abayifunayo.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi kuyamangalisa lokho okuchiwo ngabe-CCC.
Yibo ubhanxa obungafunakaliyo bona lobana nxa abantu laba befuna ukulungiseka balungise ngendlela epheleleyo, hathi lokhu abakwenzayo. Ukuthi kona shua ukhetho luke ngo-2018 kanti sesizwe siku 2022 sesisiya kolunye ukhetho sebe ngikhona baqasa uba ngumsindo ngokhetho lwele sesiya kilo. Uhlubona sebedinga vele izizathu ezokuthi kona nxa sebedliwe bekwanise ukuphika beyale umpumela ezabe iphumile ngesikhathi sona leso sebeqasa ukuthi kona ye bekungalama electoral reforms ye bekungenalokhu nalokhu.
UMnumzana Charles Nyoni omunye wabakhankasela umbuso wentando kaZulu uthi kuliqiniso okuchiwo ngabe-CCC ukuthi kumele kulungisiswe okubangela ukuxabana ngempumela yokhetho elizweni.
Laba ababalayo kanye lokugcina amaphepha okuvota abathiwa yizeki bebe yibandla elizimeleleyo lodwa elingelani nezindaba zombusazwe kumbe ezamapolitiki ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lingabi nama-elections atshona esexabaniwana njalo eseliswana ukuthi kuthiwa hayi asambisanenini e-court.
UMnumzana Patrick Ndlovu, umgcini-ncebo webandla le-General Economic Transformation, JET, uthi uqakathekile ukuba njengamabandla ezombusazwe benze inhlolisiso ukuba labo bantu ababasekelayo kungabayavota yini kumbe bagcwala kumarali nje kuphela.
Thina lapha eAfrica all elections ungadliwa sokuthwa khona bachontshile ama-elections. There is no fair elections in Africa. You can singakhangela imali mazwe okatesi yazikhuluma ngeKenya. Uyasithi ngiyani ama-elections atshontshiwa ngizange lokuza. even with Kalungu eZambia lapana ruling party, but after losing elections wacanga ukuthi watshontshelwa futhi.
Umnumzana Yohane Banda isakhamuzi sakobulawayo ukhuthaza ukuba kulungisiswe konke lokho okubangela ukuxabana lokudonselana ngempumela yokhetho lungakenziwa.
Ungabi lo muntu ozathi mina yebo kunje mina zange ngikwanise ukuthi ngikampeni ngoba ngangila access esingathi access to media kumbe ama-vota zami akwanisanga ukuyavota ngoba esingathi intimidatwa azahambanga ukuyavota mangiyakhona bese sabela isefitting le isecrity yabo impilo zabo konke lokhu into ukuthi ngabe uyakhangelisiswa engayenziwa ama-elections akhona kuyinto esibili qathe kakhulu enza ama-results akhona nxa sekukhitshwa kungabi lokudonselana ukuthi omunye athi yena yeke kunje kunje.
Abe-CCC bathi lolu gwalo lubeka obala okuyisikhombisa abakudingayo ukuba kulandelwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ka-2023. Okuyisikhombisa lokhu kugoqela ukuba lelungelo lokuvota komuntu wonke okugoqela lasebehlala kwamanye amazwe i-diaspora vote, udaba logwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll, ukwaziswa kwempumela yokhetho ngesikhathi esibethiweyo, ukuqhuba ukhetho oluqotho, ukwanelisa ukufinyelela imisakazo lamaphephandaba kahulumende, ukulondolozwa kwayo leyo vote, kanye lomvikela kuzulu ophatheka kulolo khetho. Abe-CCC baphinde bazisa lumhlangano ukuba bafuna ukhetho oluzohlolwa ngabenhlanganiso ezitshiyeneyo okugoqela eye-United Nations lezinye. Baveze njalo ukuba bakhangelele ukuba lolu daba luzophakanyiswa edale lephalamende ukuze ibe khona inguquko kundlela abe-commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission, ZEC, abaqhuba ngayo umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ukuhamba kwamandla kagetsi eGwanda sekuchiye izakhamizi zaleli dolobho zibhekane lodubo olukhulu lokuswelakala kwamanzi okwesatshelwa ukuthi kungadala ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Izakhamizi zithi umasipala sekumele aphume lamanye amaqhinga okumpompa amanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhethwe ngumasipala weGwanda uveza ukuthi ukuhamba kwamandla kagetsi okwamaholo amaningi kunsuku esanda kudlula sekuphazamise umsebenzi wakhe wokupompa amanzi esuka edamu esiye ematankeni. Unkosikazi Lungile Masuku oyisakhamuzi seGwanda uthi njengabo mama bajwayele amagabha avuzayo.
Ukusweleka kwamanzi eGwanda lapha sekuyi-challenge especially ebantwini abasifazana lamankazana abaswela amanzi. Izindingeko zokusebenzisa amanzi ziba ziningi ebantwini besifazana kule ebantwini besilisa. For the past 2 days bekungela manzi, kungela magetsi, so kuba luhlupho kakhulu. Abantu bayasebebhoda bedinga amanzi.
Umnumzana Edgar Ncube omunye umhlali weGwanda uthi umasipala weGwanda sekumele aphume lamanye amaqhinga okubhompa amanzi atshiyane lokusebenzisa ugetsi odlale ngekho.
Aluba umanisipala uyadinga isupplement yezisa kube le standby yokuthi nxa kungela magetsi kube khona indlela okuzapontshwa ngayo amanzi. Kungaba yisimo se-generator kumbe kube i-solar power, kungasenzela impilo ibe lula ngoba kunje nje ziyaphela izinsuku kungela manzi amagetsi lawo ehambile. Mhlaye buyayo kupontshwa esebuya abele pressure ayadubula ama-pipes amanzi asafiki kwamanye amalokishi.
Lamazwi agcizelelwe ngesine njalo isakhamuzi saseGwanda umnumzana Alan James Dube odwa umasipala kumele ahlale phansi lezakhamizi baxoxisane ngokumele kwenziwe.
Ikhansile kumele kuqathe likwenziwe ukuthi ibe ne-consultative meeting lapho kuzabizwa khona izakhamizi sibonisane, sihlalisane phansi sikhulume ngendaba yesola, sikhulume ngendaba ye-generator. Kungu-two lokhu kungasebenzela especially endaweni zakhathesi njengoba sihlangana nodubo lwezisa. So kungabanjalo kungaba ngcono. And into enhle ngesola yikuthi ile-lasting solution, kuthi-ke i-generator izabe isitshaya esikhwameni.
Umeya weGwanda umnumzana Njabulo Suziba uthi bagcine bekhulumisana lenkampani ye-ZETDC izole abavulela amagetsi ngoba isimo sesisibi.
Silimele sibili siphose safika ku-extent yokuthi kancane let's be suspend. 4 days of all school, but because God is good, I abuyile izolo ebusuku sipompile namhlanje kuphuma thi. We will explore the avenues, ama sources of power. Kodwa asiye nto yokuthi singathi sizavuka siyenze kusasa.
Kusukela ngomgqibelo edluleyo eGwanda, amagetsi abehamba kusukela ngehola lesithupha ekuseni aphenduke phose ngehola lesishiyagalolunye ebusuku. Inkampani kagetsi ezetedc ibivele ibike ukuthi kusukela ngomgqibelo odlulileyo izaquma amandla kagetsi okwamahola amaningi ngoba imithina yayo isigugile ezitithini lapho kuphehlwa ugetsi ezekaribha lewange ingasebenzi kuhle njalo ehluleka ukuthenga insimbi ezidingakalayo phetsheya. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Umlobi wengwalo olodumo waseZimbabwe unkosazana Tsitsi Dangarembga namhla ugwetshiwe lomunye wakhe oyintatheli izindaba uJulie Barnes emthethwandaba kamanje. Kucala abaletheswayo elokutshotshozela udlame lokwephula umthetho wokuba semphakathini esephula iziqondiso zokumelelana le-COVID-19 ngomnyaka ka-2020 ngemva kokutshengisela abakwenzayo. Umanji uBarbara Matheko waseHarare ubagwebe ukuba bavalelwe entilongweni okwenyanga eziyisithupha, kodwa umise ukuba bavalelwe esithi akumelanga benze okufanayo phakathi kweminyaka emihlanu. Umanji Makhete uphinde wabahlawulisa inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa zamadola. Omama laba babotshwa mhla ka-31 Ntulikazi 2020 bephethe amabhakane ayelotshwe ukuthi bacela iZimbabwe engcono njalo bacela ukukhululwa kwentatheli izindaba ezazibotshwe ngasoneso sikhathi ezigoqela uHopewell Chinono. Igqwetha labo umnumzana Chris Mike uthe babengazi ukuthi bephula umthetho ngokutshengisela abakwenzayo ngoba babemi bebodwa bengatsho lutho. Lanxa baphiwa imvumo yokuhlawula isibambiso se-bail, basebemiswe phambi komthethwandaba phose ungamashumi amathathu 29 becela ukuthi icala abaletheswayo lilahlwe kumbe lahlulelwe. Kodwa imizamo yabo yayisehlula. Unkosazana Dangarembga waba ngumlobi wokuqala onsundu weZimbabwe ukuphiwa umvuzo ngolebhilithane ngomnyaka ka-2018 ngemva kokuloba ibhuku elithi Nervous Conditions. Amagqwetha amela ilungelo loluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athe kuyadanisa kakhulu ukubona izinqumo ezintshe ngoba kuveza sobala ukuba eleZimbabwe liqhubekela phambili lingahloniphi amalungelo abantu. Isizwe samaXhosa siqhubekela phambili silandela lokulondoloza amasiko aso. Emangweni wembembesi bekulomcimbi abawubiza ngokuthi ngumguyo lapho amajaha asakhulayo ebesokwa okulisiko eliveza ukuba asesuka ebuntwaneni abe ngamadoda asevunyelwa ukulobola umfazi abe lemuli. Kubika intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda.
Bekungasibantu bekuyibunyonyo isizwe sesixhoseni sibuye ngobuneni edilini lomguyo kubulawa inkomo lembuzi kwanathwa lotshwala besintu. Ugogo Elizabeth Mabunda uchasisa kabanzi ngaleli siko labantu bakulumango.
Besinomguyo siselusa inkwenkwe amakhwenkwe ngokwesiko lethu lamaXhosa. Isiko liqakathekile kakhulu ngoba isiko liyakwenza nabantwana, nxa unabantwana ubaxelela ngesiko uba kudala okhokho bokhokho babesenza lento balilandele babona benempilo enhle. Abantu sebangena lukholo abangalufeziyo bathi ezo zinto zobumnyama, anti yabona, kanti zinto zokukhanya.
Kungamazi afakazwa ngugogo uEllen Dlamini ochaza ngokwenzakala kwabasokiweyo.
Umntana uyangeniswa esibayeni ekuhlanti. Akhululwe zonke izinto ebezinxiba ezobukhwenkwe. Afakwe ezinye ezobuyaphi ehlathini ezeya ebudodeni. Kwi-second stage. Kunemithetho ekhona khona phaya ayiphiwayo eyobudoda.
Abasokiweyo bafundiswa wempilo nokuziphatha kuhle empilweni ngamaxhwegu. Ukhulute Msile Mpengezi ngomunye wamakhehla la. Uthi ke akunamuntu ozabavimba ngokulandela amasiko abo.
Asisoze siliyeke eli siko. Sizawuhlala sibasesikweni abantwana bethu. Sithobela nemithetho yerhulumente. Yalapha yabe siphethe ndiwathi na singabantu bokuza kweli lizwe seza norusi. Kungoko ke asinako ukuthi thina sithi singangeluki. Njalo kweluka kuthi kuqakathekile ngoba inkwenkwe uba ke yiluka into ibizenza ingekeluki. Iyaziyeka.
Onguye osoka abafana abasakhulayo oquma isikhumba sentonga kababa obizwa ngokuthi yingcibi uSetion ngumnumzana Elijah Jongilanga.
Ndiye ndimendelisa amakhwenkwe apha awakwaXhosa. Ndimendisiwasebenzayo ngoku bendinamanye sendiwasebenzile apha kwabawo unantsika sesigqibile. Okokuthi ke umcimbi sowucalanye. Cela uba ke torhozeni niyivele nto niyibone. Kunezinye indawo nathi esifuna ukuxhaswa kuzo. Esingabuya sizocela kuma sichaseni ngoba izinto zininje.
Umfundisi uKenneth Mdlazulwana wenkonzo ye-Anglican Church uthi uhlelo lolu lusebenza kuhle lenhlelo zikahulumende zokuvikela emkhuhlaneni ethelelwana emacansini.
Okokuqala ngokwezempilo liyakwazi ukuthi umntwana abe ngohlanzekileyo agcinakale kahle kungabi le mkhuhlane emhlaselayo. Kodwa okunye futhi lisiko elenza siqamule sehlukanise phakathi komntwana ongumfana lendoda. Nxa esesokiwe sekhuthaza ukuthi aqale kwakho umuzi. Sile committee yabo amasijoni iingcibi zakhona ezisebenzelana ne-local clinic. Nxa sile mhlangano ye-clinic bayahlangana labo nesi abezempilakahle bacebisane. Abezempilakahle bayakuthakazelela kakhulu ukusebenza le ngcibi yethu.
Omunye owasokwayo ngumnumzana Philani Mpehla othi ukusoka kwabantu esigabeni sakhe kwenza inani labantu ababulawa ligciwane le-HIV lehle kakhulu kulindawo.
Umkhuhlane ekhoyo ke ngoku ayibona ke yiyo loo nto siseluka uba sibe ngathi sibanganene population ebizwa kabuhlungwanga. That's why ke ngoku eli siko lasike la kodwa akunangxaki uba abantu nabo bathini bayibona uba le nto yasesixhoseni ingcono ukuba lo abantu beluka.
Ngokwesiko labo lesixhoseni amantombazana amaningi athi ngeke endele emadodeni angasokwanga. Unkosazana sasenkosi Dlamini uleminyaka engamashumi amabili lane 21 ngomunye wabo.
Hayi, mna ngiyayiqakathekisa kakhulu usiko lwakuthi. Ngiliqakathekisa kakhulu. Ndifuna undele endodeni esokwe ngoba indoda engasokwanga ayihlonipheki kwaXhosa. Indoda esokwe yehloniphekayo kwaXhosa. Andisoze ndinjani ngithathwe indoda engasokwanga. Ewe, nemkhuhlane ndithemba nalapha ezibhedlela into abayiqakathekisa kakhulu ukubana abantu basokwe ngoba abantu abangasokwanga imkhuhlane injani iyabathatha masinyane.
Abanye abasoke kulomguyo basiwe endlini yotshani ebizwa kuthiwa yiBhoma eyathiwe egangeni lapho abazahlala khona phose inyanga ezintathu bengabonwa ngumuntu kodwa belayo abefundiswa likhehla elihlala labo kulindlu. Lisiko liqathekile kakhulu ebantwini bohlobo lwesiXhosa. Ingcwethu zempilakahle zikhuthaza nje ukuthi okusetshenziswayo ukusoka kube ngokuhlanzekileyo kungagcini kubangela ukuthathelana imikhuhlane phakathi kwabafana laba. Khona ukusoka kusekelwa ngabezempilakahle ngoba ukuvikela ukuthelelwana mahlana kwemikhuhlane engulamakhwa leminye ithelelwana kwezocansi egoqela igciwane lengculaza ele-HIV. Imele Studio 7 ngisembembezi igama langu Ezra Jesus Banda.
Kubekela phambili ukuhlukunyezwa kwamavandla ezombusazwe aphikisayo eZimbabwe, abanye betshayo abanye njalo bebotshwa ngaphambilini kokhetho luka-2023. Amalunga awezanu PF abikwa ehlasele awebandla le Citizens Coalition for Change emashingo baba chaya baba limaza kakubi lokhu sokuyimvama eZimbabwe osokubotshwe abanye abaphikisayo abagoqela amalunga edale leparlamente umnumzana Job Skhala uGodfrey Sithole labanye babo besetheswa icala lokutshotshozela udlakela eNyathime kulandela ukubulawa komunye wabo unkosazana Mo Blessing Ali. Inhlanganiso ehlolisisa isimo sokulondoloza ukuthula eZimbabwe Peace Project ibika ukuba ngoncwabakazi kulabantu abedlula kancane amakhulu amabili lengxenye 257 abakhahlanyezwa ngendlela ezehlukeneyo ngabezanu PF, amapholisa kanye lamasotsha eZimbabwe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sezaphu, kanye lomnumzana Believe Gawule owezanu PF. UNdlovu usungula lingxoxo.
Hayi, kuvile kuthathu. Okwakuqala, ibandla lezanu PF laziwa ngesignature slogan ethiwa Zanu Ndeyeropa. Nxa bethi Zanu Ndeyeropa batsho khona ukuthi ungakuphambuka indlela yabo, indlela eyaqalwa ngamajaha axethula umbuso kwandaba ningisithole. Bafaka la madoda asiphetheyo uzaphila nxa ulenhlanhla ngokuqala. Okwesibili, nxa umbuso unganosuthelela njalo ungela amaqhinga okuvikela ngama-ideas kumbe ngezenzo ezihuga abantu, iyaziwa izani ukuthi i-last resort yabo yikubetha ukudinda nokuhlukumeza abantu.
Ye, uyamuzwa baba Gawule uyakhuluma lapha ubaba uNdlovu uthi nxa ukuthi selisekhoneni liyaluma okunye okumangalisayo gcina litshaya abantu lisenza konke lokhu ngamafutshane khonapho.
Uyamuzwa uNdlovu, kodwa ndande ukuthi ngiqalele lapha ngithi mina basitelile Linda Masarira, basitela even osifanda o-Reverend Sifanda ababesebenza nabantu opposition amalanga lana ensukwini zane ezidlulileyo ukuthi okunye okuyizinto babekwenza beyenzele ukuthi kube nempumela etshengisayo ukuthi kulo dlame kwezombangazi eZimbabwe. Babesetshenziswa, babehambe abanye bakhona bayafundela khonokho, khangela ukuthi bayenzeni harvest house laphana kungasangenwa sokuyisiminye eminye sokuphunywa kwenza ukuthi babelimazana njani bona bodwa. Khangela futhi langalokuzini ngesikhathi kubekwa utshantrayi laphana ukuthi kwakusenziwa njani, ukuthi kwakuliwa njani. Babesilwa labanye abantu ukuthi nxa usukhangela bona bodwa, wathi mo nxa sebekhanana nokuprovokana nabanye abantu bona bodwa besilwa, bona bodwa balodlame lwabo abafuna ukuthi kodwa phela ukhumbule Nkomo ukuthi wonke umuntu na ungaprovokwa kwesinye isikhathi ungazama ukuthi umuntu owaprovokwa abantu umuma abafana beyouth abavumi khonokho. Kwesinye isikhathi bayathi abantu mabadelela bethi abantu babafuna isambhoko kwesinye isikhathi ngoba umuntu odelela yena ngoba abanye abantu bakhona babeprovoka umuma uyawakhangele ngikwenza kwabo bale senza ngabomu kodwa udlame yinto embi ejube engavunyelwayo ukuthi abantu bebelwenze kodwa yona i-opposition iyakuseyila ama-agendas abayo abayenza umsindo vele ngokona even nayiya izolo lokhu bebesenza umsindo lawo abantu.
Ubaba uNdlovu, uyamuzwa lapha uGawule uyakhuluma sibili ukuthi okunye kungazani lina eliphikisayo liyazenzela konke lokho.
Hayi, umzekeliso wakhe ubaba uGawule ngumuntu nje laye osephumputa ezama la ukuthi athole ukuphefumula. Iqiniso uyalazi ubaba uGawule, yena personal uyalazi ukuthi into yodlame kayiqalanga ngikhathesi, into yodlame yaqala kusasemtini. Bazama sibili badala bethu abezaphu layo ubaba uGawule eyingxenyabo ukuthi kwenziwe into ethiwa yizipha. Uyazi ukuthi kuzipha kwaphelela ngabo abantu abafana bezanu bachaya bachitha bebulala abantu abangelazikhali. Kwaba le Nari rebellion empini, abafana babonari labo bakhanywa, abanye baganyulwa ngamahloka bangcwatshwa bephila. Urugari Gumbo labanye babo eMozambique bangcwatshwa emagodini bephila ngenxa yokuthi abaphetheyo kuzanu abafuni ukuphikiswa. Yebo, ye bengabe bekhona abanye ku-opposition labo abalomkhuhlane wezanu ngoba vele abaningi ngaphandle kukazapho kuphela abaningi baphuma kuyizanu ngabe besilwa nayo khathesi kodwa baphuma kuyizana. So umkhuba lo mkhuhlane wezano ngabe ukhona. But eqinisweni ukuthi izano ayifuni ukuthikiswa, ayifuni uncintiswa. Singabona sokunzima ukuthi kukhulunywe ngomlomo isebenzisa amahloka lenduku.
Ye baba Gawule kuthiwa vele alitshayi nje lithela amanzi njalo liyabulala, lingababulali sibili. Kuba khona
okwakathi sesikhuluma ngezani iPF esibangene ethi esikuyisho kahle sikhokhelwa ngumnankaba. Sikubonile khona ukuthi ukhetho oludlulileyo lolwane olwadlulayo elokuze yethemina le esikuyo lube lukhetho oluhle kakhulu kokuqala esibe nalo elizweni leZimbabwe. Yilo olokuqala yilo obe lokuthula okungaphezu kwamandla. Ngokunjalo udlame lwaphelela emuva khonale. Nalokhona kwayenzakala ngemva emsini ngalokuthi kwayenzakala lokhu nalokho asikwali khonokho. Yonke indawo udlame lobelutholakala lisiwakhona lapha nalaphana ngezizathu ezithile. Kodwa-ke abahlanzekanga abantu be-opposition. Singabuyela emuva lakho sizathola ukuthi lakho kuzaphu futhi udlame lwalukhona lapho ngoba abanye abantu babeselwenza udlame khonapho ngesikhathi sempi onikithi amangena kathi bayanga baya ngaphi ngesikhathi kukhona okusenzakala lapho okungayisiko esimele sikubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenge izinto zayenzakalayo ezimbi konke okufa kwabotobogala kwayenzakala ngesikhathi sempi khonale kodwa funeke sikubuyelele kathesi sikhangela kathesi kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasetshenzisayo ukuthi bayenze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kulakwezimbabwe akulakuthula.
Lapho lizwe umnumzana Believe Gawule, ilunga leZanu PF, lo mnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli seZaphu, bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Ukwehluleka ukudlala imidlalo sekusenziwa ngamanye amaqembu awumdlalo wenguqu sekuphazamisa imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Yona esisiyafika komlindi uyagcina. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League basele bebambe wangaphansi ngemva kokuba kube le midlalo emithathu engasadlalwanga kulesi sigaba ngezizathu ezijiyeneyo. Umncintiswano kulesi sigaba ususiyafika emaphethelweni njalo intathelo zindaba yezemidlalo olandela kakhulu imidlalo yesigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League upraised Dumisani Dlakama uthi akusiyonto enhle ukuba kube la maqembu athola imiklomelo yamahhala.
Kuyinto sibili esiphambanisa kakhulu-ke ukuphela kwe-league yezipha Southern Region Division ngathi sekuyi-anti-climax abaningi bekhalela ukuthi izaphela kanjani i-relegation race ukuthi le-promotion race kodwa-ke khona lokuthi imidlalo eminingi ayisadlala-ke sekusenza ukuthi kule kungasachazi-ke ngoba amaqembu kukhanya wona esephrifeke ukuthi adlalele nje engasahambi kuma-away matches.
Imidlalo engasadlalwanga ngebalisa ukuphakathi kweqembu lewangele le-Ajax Hotspurs lapho elewangele izithathele imiklomelo lingazange likhabe ibhola ngoba ele-Ajax lingasabuyanga. Iqembu le-Moss Rovers lalo lithole imiklomelo yamahhala ngoba ele-Mountain Climbers lingahamba mbanga eVictoria Falls. Ukuthi eleRatanang lona lithole imiklomelo mahhala ngoba eleQuality Foods liyehluleke ukubhadala uNompembe. Umqondisi weqembu le-Ajax Hotspurs uSiphambaniso Dube uthi bebelaso isifiso esokuya ewange kodwa baswele imali yokuhambisa.
Libhora as i-Ajax besifuna ukuthi ngabe siyahamba siyedlala ewange and the boys dismissed ngama-9 sesisele ukuthi sithi secure transport angithi. Ama-transport costs were just excessively high and understandably so because of a fuel situation. Ajax is a team that has never wanted to miss a game match. And we've got young boys abayebefuna ukuya showcase their talent. So it is unfortunate.
Uthi uqhubekele phambili wathi iqembu lakhe ngabe kalihlupheki ngabe liyathola imbadalo yokukhulisa abadlali balo asebedlalela amaqembu amakhulu kodwa leyo mali kaliyitholi. Loba nje licela ukuncediswa inhlanganiso yeZimbabwe Football Association.
Then asoze siyiswele imali kusasa yokuthi sithenge amabhora or sigade siye wange or siye Harare. We will because this is a going concern. But people shy away from the very important and look at the flimsy. It's unfortunate.
Iqembu le-Ajax Hotspurs labadlali abaqalakile ukudlala ibhola asebedlalela amaqembu amakhulu abafana lo Divine League.
Olivalelisayo ngugaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo kusasekuseni ngo 6:30.